Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane lecoronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokho?
Iqiniso elikhona ukuthi ama sanctions lawa afakwa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zwakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligedi. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni achiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo oweStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, ngesikakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamathumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Zile Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhe ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions aseyenza umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa lama conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode silokho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehlile ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhla ka 25 ngelokulwisana lama-sanctions kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC.
Into ekhona lapha ukuthi amazwe eAfrica jikelele lawe SADC particularly iapproach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqale ukujinja ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengathi kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company iphi lanilani ngenxa yokuthi leze so yenza nini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza bakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izitreet zonke kuyenziwe as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalutho luzahamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
ha eqinisweni sibili akusoze kuphathisa lizafaka ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi siyenze solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ithi ukuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthini laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona behlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi awutshintshanga lutho asibopheni ngamandla ninyakulandelayo behlangane akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu ababafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe zaliphatha njani akhale ngani okuzalandela ukuthi ingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuthi uzakhulunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe ingcwethi ecubungela izombusazo womnumzana Zenzo Nkomo uthi kulezizathu ezibangelwa yilokhu ezivalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela izombusazo
okukhona ukuthi kuliqiniso ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukuphamandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa so leyo into ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiya phambili
ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokhu osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani wena
kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti uma singathatha kukhetho olwadlulayo sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu uma lokho kungaqhubeka singabona umbuso weANC ulimala kakhulu
bona bebaningi na abalengqondo efana laika yena lo esizwa ukuthiwa uthe nakafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni
babu Gandhi lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle iningi labo likhuluma kabi lena yinto eyande kakhulu futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo iEFF umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle ekhuluma kakhulu ngama Afrika ukuthi ama Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya
umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethe ecubungela izombusazo obekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane leCoronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leSalim Mugabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagcikwane leCoronavirus bona bengahlolwanga. IHerald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elebo labongikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu yigroup sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani ibizo lami ngikhululiwe ngidinga umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami soshiya ngicela ningidingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu umamami wangithiya ngimncane vele kubaba sobaba lwase wabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye kuthiwa wayengusethukile ezalwa eplampe kwezimnyama wayengusethukile ndlovu so okuningi angazi lutho vele ngaye kuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane engithiya kubabami wangithiya ekilani ku-144 so ngiyamdinga kakhulu mamami loba yena sewathona kodwa izihlobo zakhe yize ngizidingayo.
Yebo basakazi be-studio 7 mina engikhulumayo ngusis uManyati wasendaweni yaseGwanda South esibhodweni esimnyama enyokeni. Yebo ubaba uMagalela Nyamuzi uyakhuluma hhayi uyakhuluma ubaba uyakhuluma umuntu omdala bani uyakhuluma but baba into akhuluma ngayo ayisiyo baba ayisiyo umakhuphe nguye we-MDCT MDC uqobo nalokhu ukuthi abantu babelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu balamanga ndingakhuluma into elingayaziyo thina sikhona mama Thuku sikhona and sikulindele 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena uchanisa and agala band and then agala band agala band uchanisa agala band and uchanisa nguye izanu kubo nebe loko situ togu togo izanu izanu uchanisa kandi jifo jima jina hii jifo kandi mkabe waye yini waye yini waye ngase yyo zanu and uchanisa la asi mfuni and asi mfuni and darimbati asi mfuni asi mfuni.
Linjani besazi westudio 7 lonke likhona ngapha ngasemeni kasiyabo ngomsebenzi eliphathela wona ungandingaqhubeka linjalo keep it up. Hayi, into enkulu lapha siyibona indlala enkulu sini ngoba ma unazelela abantu wayehlule khona yikuyabhadala ndela inhlanyelo kadiholo walutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into kuthiwa yimali yezihlupho ukudla kugcwele sike zitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho. Yonke into istuck akulama siyakhuleka ukubana uNkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu bazozobokulima jike khona apho elinjani sachannel nasiqe samncedisa mlilo ngeSt Joseph Abraham Kate Tommy nituvuka njani budiza jike khona apho sister Dr Bernadette Ngwenya ntipilo mpilo ende ukuze ukhokhobe nazelela icoronavirus lokhu isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abaklini ukuze sivikele igciwane le-COVID-19.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalento. Kanti abantu bakithi why bengake bebambane kube yinto eyi-1. Abantu beyenze iqembu eli-1 kukhutshwe le-Zanu PF le. Abantu bekebekele ukwenza amaqembu amaningi angapheliwe. Abantu abazama ukwenza iqembu eli-1 kukhutshwe le-Zanu PF le. Abantu bekohlukane ingakuphuma le-party ngoba ayikho i-party eyinkinga njengeZanu PF. Akula mkhuhlane odlula iZanu PF. Ubhizi kutiwa corona nje kuqanjela icorona manga. Icorona iZanu PF eqeda abantu elizweni. Kanti abantu bafasa ukuzonke abantu waye kungabamangazi. Phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi. Abanye benyamalala. Kodwa kutiwa icorona iqanjelwa manga. Icorona kungumnangako labantu bakhe beZanu PF. Abantu bayathunjwa ukuzonke ekhaya laphana. Abantu bayathotshwa. Abantu bayabulawa. Baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali. Abantu bengakhali sebezokhala manje nge-corona. I-corona kuni iqanjelwa manga. Before i-corona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnangako, bebulawa ngumgabe. Sekuzathiwa corona manje ngoba i-corona iyasukela. I-corona iza kuphela. Abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu ugovu. Abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo. Kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe, kube ngaba yahlangana. Abantu beyenze iqembu eli-1. Ukhutshwe leZanu PF le manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe. Manje ke kuzoba wesi sekungene okhalipali bugeni emakhodi la sebe yibo iZanu PF sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuphela kukhalipali bugeni ngobunye ubunzima bonobantu okumele bebubheki.
Sabona msakazo weStudio 7 njani? Amina ngiyaphila ngilapha kobulawayo. Bengicela ukubingelela abasenkayi le kwamajoy osizisi labomama uMadube unathandeka loThandeka khona ngapho ye kuhle sibili hayi lockdown bantu haye ayinzima
linjani kusasa thina siyaphila thina sikuwadini sekusiza nothi wadi betheli selesimanga esikhulu sibili esingapha wadi betheli kulehlakelo ekhitshwe ngupresidenti kuthiwa sikhoniswa abantu mahhala ukhansela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-terms asikwazi ukuthi inhlakelo le ikhitshwe uhulumente ngapho amakhansela wona sefuna ama-$10 ukuthi xa wela $10 awuyiphiwa lihlanyelo asazi ukuthi ukhansela wethu lo owade 13 lawalabo babhalane bakhe ukuthi uhamba njani asazi ukuthi basezicali sibuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhiphe inhlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esuke kupresidenti amakhansela sesezimali xa kambe shiwa sibili inhlanyelo kuzakuba 6,000 umuntu ngokuthi abuye 30 usa imali yabo phela le.
Sakubona msakazi, ungabunjani msakazi khona ngapho khona. Hayi, thina siyaphila. Ngubhoqo samanzi lo okhulumayo lapha eGaba. Ozama khona impilo. Yeah, mina into ebengisola into yokuqala nje msakazi. Eish, ngale lokhu zenyama uyidlulise ifike endlebeni zabo naba bakhulu bakhona abaphetheyo yabona leyo qembu lelo kuthiwa izanu lelo liyethusela abantu kanti vele kwenzelani lokho ma ungama elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyey lingalingi libotela amaqembu hayi ayisiyo ndlela ayisiyo le freedom yakhona siyaziyo thina njalo okwesibili sicela abantu bayithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonile lawa akho bakhona iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula bekelane nabo ukuchamisa bekelane nabo umakhuphe noma yole asibafuni bonke laba bantu sikhathele ngabo ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Sokusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile kukhetho lukamongameli. Ucwaningo olukhitshwe phose nsuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baqoqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baqoqumela uBiden ngoba amaDemocrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula amaRepublicans. So ke lapha engubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe 25 million kutsho ukuthi hayi abantu basukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump kuwine uBiden ewina ngabantu abaningi akulanto azayenza lapha umlomo kuphela ongagcwalelwa umfundana ngoba angethi uyabona ukuthi abantu lapha kulandelwa i-constitution. Nxa esedliwe usedliwe la akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abantu azayenza lapha rum.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Texas. Unyanga izisanda kwedlula umhlaba phose wonke ubuzichila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo nomcebo zigode umgido othiwa iJerusalem Challenge. Z
kulezinsuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge.
Uyababona nawe bani emizila sinto.
Nxa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalema baningi kumazwe athiyeneyo abawulandelayo. Umbuzo ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni athiyeneyo? Njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Chisas Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ukwenzakala ngasikhathi lezi, kakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele. Ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Ukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakhona kulutshwana, kumelelwa ngemitshato. Abajabulanga njengabantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zathola ukuthi-ke le ndawo lezokuzilibazisa ezithi ngama-nightclubs lalawo amabhawu kuphuzwa khona yonke indawo, abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Ukanti abeZimbabwe kakula njalo-ke labo-ke omabonakude baningi eSouth Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke singathi imisakazo eminingi-ningi etshiyeneyo ibasakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa la masiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impuphu lokuthi uyalala endleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasihle eZimbabwe. Kukanti lezomiculo emiculo yangikhona bayibona kumabonakude nemisakazo yemlutshwana, yikho ngakuboni konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akulavula igedi ungayenza seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ndingakhuluma lokuthi nokukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke laba ama-actors. Hayi, isiphiwo banaso ama-South Africans, singatshela namanga njalo le mizimba baphiwe bandle badlala kamnandi. Kutho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokho. Yena akula nketha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi, kukalutshwa lukhona behlulukelwe. Abantu abathanda ukuzijabulela kodwa siba lempilo ende. Kukanti kona ngithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi, abantu kabajabulanga nemisakazo ngoba mningi laba indawo zokuzilibazisa zibe ningi. Mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem, ziyaqhubela phambili. Ikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokathiwa ready, sifuna udinga ingoma othiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma okuthiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda obesixoxa laye ecingweni eseBhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho, ama-sanctions. inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likhonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.